sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 7 kuLwezi 2018 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo eMelika elamademocrats yilo elinqobe ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende, kwathi elamarepublicans lanqoba kukhetho lokudinga amalunga esenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema kudaba lokutshengisela. Owayengumphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umnumzana Superman Wanzira obotshwe izolo umiswe emthethwandaba lamhlanje wakhululwa ngemali yesibambiso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhetho lweMelika olwama midterms lwenziwe izolo lapho ibandla eliphikisayo elamademocrats elengezelele khona inani lamalunga alo edale laphansi ele the lower house laba yilo elikhokhelayo okwakuqala ngemva kweminyaka eyi-92. Kodwa ibandla elibusayo elama Republicans lona liqhelise inombolo zamalunga alo kudalele Senate. Lolu khetho lubone inani lamalunga edale lehouse lele Senate awesifazana liqansa livela ku-84 laya ku-95. Kukhethwe njalo isizalwane seSomalia kuleli dale. Umongameli Donald Trump utshayele ihlombe ibandla lamademocrats kodwa waphanga wathi ibandla lakhe lama-Republicans lizasebenza lama-Republicans kodwa lingafuna ukumcubungula kasoze asebenze labo. Ukuhlaziya loludaba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Muzincube.
Awukhetho lwama midterms lapha eMelika alukhanya luhambe kuhle sibili kakhulu besibukele sonke lapha ku-TV ama-results ephuma instantly nje uzubone nje ubuhle bakhona be-system ye-America ukuthi abantu bayavota same day ama-results aphume khonapho ntambama. Uyabona ubuhle bakhona sibili. Thakazelele nje kakhulu ukuthi hayi ama-democrats thine i-US wasupporta kakhulu ngathi nje mina angikhulumela abantu bonke. Uyabona ukuthi esi sokungani sokule balance la leyo ukuthi ama democrats sibili siwabonile lapha wina kuma house representatives and obviously ba loser kuma senate seats ama republicans batholile nje indijana futhi ama senate seats but khonoko nje ekho create i balance sibili ukuthi anti yabona umongameli Trump ngendlela ayesevusa ngayo nje oko racism sibili okujengisa ukuthi khona umntole inketa bechabe. So all these things are going to curb i-mantra yakhe leka Trump. Kuhle kakhulu lokho ukuthi sokule balance.
Sifundo bani esingatholwa izizalwane zeZimbabwe?
Isifundo esiqakathekileyo kakhulu ikho khonokho ukuthi ama-elections ayizolo abe about ama-issues abantu e-America khona. Uyabona ukuthi yikho okumele ukuthi lathi sikufunde nje khonokho ukuthi i-politics yethu kumele ibe yi-politics liyane vuthiweyo khuluma kakhulu ngama issues, bread and butter issues ezi affecta abantu. Hayikhona ukuthi kube labantu abangenisanayo nje kuphela ngokuthi kumele ukuthi bedle bona bebe ngabantu abacorrupt. Uyabo, kumele ukuthi sizame ukuthi sikhangele ukuthi umumo usi affecta njani thina eZimbabwe njengoba kunje kulama bond notes ukudla kwi shortage izi fuel uyabona izinto ezinjalo so kumele ukuthi thina nxa sivota sifaka umuntu esimbona ukuthi izinto zenye zizazithuthukisa uyabona Mr. Gandhi
sikhona isinyi sigaba okuthiwa khona obencintisa usethe yena ufuna kubalwe kakutsha kungakutshengisani lokho
lokho nje kuyatshengisa phela ukuthi nje vele ama-elections wona avele emhlabeni jikelele ayisiwo lana okuthi umuntu engaluza uyakuvuma kalula nje ukuthi umuntu uluzile sobala uyabo so it's not just limited nje eZimbabwe but esikubonayo nje kuphela ukuthi okwakithi eZimbabwe kuvele nje kuhlala kunjalo kunjani kule party efana nayo for the past 38 years so wanti yabona yumehlukano wakhona lo ukuthi lapha siya kubona ukuthi khona kube kulama Republicans kathe sokulama Democrats kuyabe kutshintshatshintshwana ukuthi uyabona ukuthi ama issues they are really at play
umnumzana Muzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 esedolobheni le Virginia Umeli wenyanga South edalele parliamente njalo elilunga lezano PF umnumzana Super Mandiwanzira umiswe phambi komthethwandaba kamantshi namuhla eHarare esetheso amacala amabili enkohlakalo njalo ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula i-$2,000 yesibambiso i-bail. UMandiwanzira ubotshwe izolo walala esitokisini. Uzaphenduka njalo enkantolo mhla ka-30 kuyona le inyanga. UMandiwanzira wayengumphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kuhulumende kamgabe njalo amacala awetheswayo uvikwa wawadala ngaleso sikhathi. Abanye ekade besemthethwandaba njalo lamhlanje ababe yiziphathamandla kuhulumende kamgabe bagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere yena obhekane lamacala enkohlakalo kanye lomkhwenyana kamgabe umnumzana Simba Chikore oyetheswa icala lokuthumba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema yena othi amapholisa azaphatha amalunga alelibandla ngengalo elukhuni alubana ethe aqhubekela phambili ngokutshengisela akuqoqayo. Lanxa engabethanga lelibandla ngegama uMathema uthe akhona amabandla aphikisayo azama ukugenqula uhulumende ngokuqoqa ukutshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Asizange sithi sifuna ukugenqula uhulumende. Abantu abagenqula uhulumende yiba bezani ngoba bagenqula umgabi besebenzisa amasosha. Bathe sebebona ukuthi sebemgenqulile ukuthi umhlaba jikelele ungazowathi ukuthiwa kutshayiwe ikunga amasosha. Bagijima badobha uMnangagwa bamfaka ngoba yena yisivilian. Thina sithunywa nguZulu. 2.6 million abantu baseZimbabwe bavotela ubaba uChamisa. Bathe bona sebediniwe luduko lolabalibonayo kuleli lishe. So bakhuthaza ubaba uChamisa ukuthi aqoqe abantwana baseZimbabwe bangene emgwaqweni betshengisela udubo lolu lapha sidla khona imbuya ngoluthi. Sonke siyazi ukuthi sihlezi khonapha akunamali esiyitholayo emabhenki. Waphinda lo uhulumende wabo elo minister uMthuli Ncube khonoko ngamapedlanyana esilakho osokusela emafonini usebuya futhi azothatha futhi ama-2 cents lapha esithumela khona izimali sesibhadala kumbe ngama-accounts kumbe sithumela izihlobo. So uZulu uteka kusaphileki njalo lilungelo likaZulu waseZimbabwe ngoba isisekelo sombuso siyasivumela ukuthi sitshengisele emigwaqweni ngokuthula thina silibandla lokuthula sitshengisela uhulumende ukuthi hayi bo lokho elikwenzayo akuseyikho ngoba thina selisihlalisa luhluphu into akazimanga kuhle antala basaye ezikolo izibhedlela sezisibulala imigwaqo sisibulala amafutha enqola zomlilo ayahlupha njalo kulanto kebeyintshontsha kodwa kabangeniswa emajele
nxa sikhangela indlela uMathema akhuluma ngayo ukuthukuthela okuzwakalayo elizwini lakhe kalesabi yini ukuthi alubana lithe laphuma langena esitaladeni kungagcina kubulawa abantu njengalokho esikubone usenzakala eHarare
uvele ibandla lezanuPF umsebenzi wabo kulezi nsuku ikubulala abantu njalo ekutshengiseleni vele khonapho bangazama ukukwenza kodwa kambeli ngitshela ukuthi abantu abangu 2.6 million bangaphuma phandle lapho bangena emgwaqo bazaba bulala babe bangaki bengadliwanga ngabantu
uNkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla leMDC
Akubizozwayo ngalinyanga kalwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo Chipinge ngolwesine mhla ka 8 lwezi Mutoko mhla ka 15 lwezi Harare mhla ka 21 lwezi Gwanda mhla ka 26 lwezi Lupane mhla ka 28 lwezi Sitsune ngakontutu ziyathunga Bobulawayo mhla ka 30 lwezi Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhutshwa yileli thuba
Umsitheli umnumzana Clement Masango uthi ukwehla kwenani lezisebenzi kuhlangothi lwakhe kanye lokusilela kwemali yakwamanye amazwe sokubangele udubo lokutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa elizweni. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli ngemva kokuhlola amahofisi akobulawayo, umnumzana Masango uchaze ukuba babhekane lendubo ezimbalwa ekutholiseni uZulu incwadi. Ethi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu alamachumi ayisithupha abalinde ukutholiswa incwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport.
Sikatombothazisa ukuthi ukukhuphika nalokaita seyikazishikonzero sakushitisa pano sina kunyoresa munhu wose anoda kunyoresa kuti akasva kubarini kauti anoda kutora chitupa ngavauye kuofisi then kana pane zvikunetsa zvinotaurwa tiri muofisi toona kuti mwe vanobatsirwa sei hakuna munhu acharambidzwa kunyoreswa nechikonzero chisiri pamutemo kwete
Asikudingi ukuthi uvela ngapi kumbe kwenze njani ukuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ofuna ukubhalisa kumbe ofuna ukuthatha isithupha ofuna ukubhalisa ukuthi wazalwa nini uyeza ehofisini ukhululekile asikuxotshi nxa kukhona okuhluphayo sizabona ukuthi sikuncedise kanjani
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Matthew Sibanda uthi udaba lukaMasango emhlubulweni weMandebeleni seliludala njalo kulabantu abalokhe bengela ncwadi zokuzalwa ngenxa yombhuqazwe weGugurahundi
Leyi indaba sesakhuluma ngayo kakhulu sikhuluma lohulumende ukuthi kazama ukuthi anike abantu ama birth certificate indaba yombhuqazwe weGugurahundi uhulumende kafune kuyenza leyo ndaba ukuthi ahambe nika abantu ama birth lesithupha ngoba uyazi ukuthi uyabe sevumile ukuthi nguye owakhozela abantu hlupho lombhuqazwe ukuthi bangabi lesithupha
Isakhamuzi semambale eMatamhlophe uLista Ndlovu uthi abantu abaningi esiqintini sabo abalancwadi zokuzalwa lezithupha njalo kuyadula ukuba lalezi ncwadi
Abantu abaningi lapha vele kavala mabhetha abaningi labanye abala zithupha indaba yakhona vele iyinkinga labantwana esilabe ezikolweni abala amabhetha Asifuna bethathise kugugulo esibo ngoba into zakhona ziyabiza izimali labantwana masiphuma labo ezibhedlela kuyafuneka ama-birth record utholisana ukuthi we chat bet record ya expire after 6 months. So mawusu siya ilanda futu kuyinkala kata ye mali. Ma, utolu sana kuti ahulayo le mali yako ni kuti upinde futu ye ilandi ipeti rekodi kuzieta tisimta ipeti lezi tu.
Unkosazana Nomsa Sivanda uthi kunzima ukuthola incwadi kulabo abangela bazali uhlanganisa labantwana abafundayo abala ncwadi zokuzalwa.
Thina lapha emambale inhlupho esibhekane lazo kakhulu ngezamabhedi. Ngikhuluma nje abantwana abaningi bayafunda. So udubo lwabo babefanele be ema-sports. Inkinga kuko kubonakala ukubana abala mabhedi. Yizo inhlupho esilazo emambale. Njalo abantwana abaningi ngabantwana abatshonelwa ngabazali. Lami ngikusoneso isimo. Isimo sona leso sathi sesinjalo. Nxa kuthi umzali wakho useshonile ukubana ibhedi uyithole kube nzima. Ngindlela mina ngakhula ngilayo ibhedi kodwa ngokuya kwesikhathi yalahleka. Ukuyithola ngayithola sengiyendile, sengiyithathiswa lapho emendweni lapho engendele khona. Kathesi besendle sifiso sokubana njengoba sengithole uhlelo oluhle izaphu ingani engangiphakamisa ngithole isithupha. Njalo ngibekezele lapho engathathiswa khona ibhedi. Ngibe lokuhlala.
Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni abana ncwadi zokuzalwa lezithupha ngoba kwatshabalala ngesikhathi sombhuqazwe weGugura Hundi. Sekuthethe uhulumende iminyaka phose engamachumi amane ukuba atholise abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngodubo olukhona manje lokusilela kwezisebenzi zikasikomithi lemali yakwamanye amazwe sekusitsho ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngoMvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Live talk lamhlanje kuhlelo olukhangela indaba esiphathelane lempilo emazweni olwe diaspora forum sikhangela impumela yokhetho lokudinga amalunga edalele parliamente kwelemelika oluqutshwe izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze zilithinde ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngelihlo lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lesenethi kwelemelika lapho ibandla lamademocrats eselinqobe khona kudale lephalamende kwathi elamarepublicans lanqoba kwelesenethi. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian kwele Cameroon City izifundi ezingamashumi ayisikhombisa latoba mnemunye ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda kanye lomphathi isikolo wazo ngoMvulo zikhululwe lamuhla. Ngabe inhlanganiso ye Grain Millers Association of Zimbabwe vathi khona beza kuyabonana la bebhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe bebonisana ngendlela ezingasetshenziswa ukuthi kwengezwe imali yokuthenga okudingakalayo okulungisa ukudla okumqoka. Kubika uMavis Gama.
Abejimaz baveze lokhu emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe eMikles Hotel ngemva komhlangano leziphathamandla zamankampani alungisa impahla esetshenziswa ukuthengisela ukudla enjengamaphakethe, amasaka loba imigodla. Bathi bakwenza ngenjongo yokuthi kungachaphazwa imali yakwamanye amazwe isiyathenga okulungisisa imigodla ethwala okunye ukudla endaweni yokuba ithwale ukudla ngokwakho. Umgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Thafazi waMsarara ulandisa ngosekubangele ukuba bacabange ukuthatha leli nyathelo.
Somebody can give me 100,000 and can decide to make packaging for sweets. He has utilized the money correctly. But we won't go a step further.
Umuntu engatholiswa leyo mali bese qala ukulungisa amaphepha ethwala iziwithi uyabe eyisebenzisile ngendlela yebo, kodwa thina sifuna ukubona ukuba singasebenzisa kanjani leyo mali elutshwana esilayo njengelizwe. Sizimisele ukubasekela sibatholise lezo ncwadi ezidingakalayo kulokho, kodwa imali abayitholayo kube ngesebenza ukuthenga okudingakalayo ekulungiseni leyo mpahla ebekwa lokho kudla okumqoka empilweni yomuntu. Ingasala leyo mali sebengalungiswa esetshenziswa ukuthwala okunye konke, yikho esikufunayo.
Osaphethe isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Jared Wesley Ncube ulandisa ngokunye kokubekwe yilolu hlangothi.
Sibe lokubonisana ukuthi thina singamamilazi bonabeka ngamanfeshars awamaphakethi asifake namathanda ndawonye, sibe lokuzwisisana ukuthi lesi sikhathi sifuna abantu abazancedisana ukuthi intengo yephakethi ingakhwela. Noma intengo yephakethi ingakhwela, impumelelo yile isikhosikhweli and ku-affecta wonke umuntu. So ke yiso kade ama-discussions ebebe ukuthi sivumelane ukuthi singasebenzisana kuhle njani ukwenzela ukuthi ama-prices siwagcine ephansi, abantu bangenelise ukuthenga ukudla ngentengo e-reasonable.
Okumangalisayo Ncube uthi lanxa kulokukhalaza kwabalungisa impahla ethengiselwa ukudla, ukuqonga kwentengo yabo kwenza le ntengo yokudlalayo isinde abathengi ngamandla.
Kusizile ukuthi ama-discussions lawa abonise ukuthi eqinisweni nxa njengelizwe singafaka amakhanda ndawonye izinkinga zethezinge singazixazulula. Kulezi ezinye ngamagedo zibhatala ngemali yapha kule leba.
AbeGMAS bathi isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lezizalwane zeZimbabwe ukutholiswa ukudla okudingakalayo empilweni yansuku zonke okunjengempuphu, isinkwa, irayisi, itswayi kanye leflower ngentengo ephansi. Bathi kodwa kakuyi kubekwa imithetho elawula ngezentengo, ama-price controls. Abangakho yikukhuthazana ukuba lapho intengo ikhuphuka makube ngekhuphuka ngesilinganiso esingasoze sisinde kakhulu kuZulu, hatshi lokho sekusenzakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
sile tuleleke ngokucweleyo utaba lwaye ngumphathi ntambo ezokwethulwa kwemibiko lokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku ongumeli wenyanga South edalele parlamente umnumzana Super Mandiwanzira. Yena omiswe phambi komthethwandaba lamhlanje setheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe kuhulumende ngendlela engayisiyo. Ngakwelinye icele owake waba ngumphathi ntambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere, umkhwenyana owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye losomabhizimusi umnumzana Wicknell Chivayo labo bebesemthethwandaba namuhla. UPraxedes Jeremiah usethulela lolu daba.
UMandiwanzira uzinikele emapholiseni izolo esanda kufika evela emazweni lapho ahle avalelwa walala khona andubana amiswe phambi komthethwandaba namhlanje. Umtshutshisi kulolu daba umnumzana Michael Chakandida utshele umthethwandaba ukuthi uMandiwanzira unike abenkampani kagetsi eyemegawatt ukuthi ilungisise okuthile kwinkampani ebiphansi kogatsha lwakhe eyenet 1 kungalandelwanga indlela ezonikwa lo msebenzi ezethenda. UChakandida uphinde walandisa ngecala lesibili elibhekane loMandiwanzira lokunikeza obesebenza ehofisini yakhe uRaymond Tawanda Chinembiri isikhundla kubhodi ePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe esethuphula njalo umthetho. Elinye lamagqwetha akaMandiwanzira umnumzana Seopi Wacha utshele idale ukuba akajabuliswanga indlela uMandiwanzira aphathwe ngayo ngamapholisa enkambeni eMadapi lapho alaliswe khona okuyindawo athi kayilungelanga ukugcinelwa izibotshwa. Kulandela isicelo esenziwe ngamagqwetha kaMandiwanzira esokuthi aphiwe ithuba lokuthonisiswa evela ngekhaya abatshutshisi kabazange basiphikise. Umanji uMishrodi Kubamombe ulaye uMandiwanzira ukuthi ahlawule inkulungwane ezimbili zamadola eyesibambiso kumele ayezibika emapholiseni kabili ngeviki achiye ugwalo lwakhe lokuhambisa ole passport edale njalo engaphazamisi abafakazi. Kolunye udaba olukade lusemthethwandaba owaye ngumphathintambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere owetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lapho ekukhulumende emsebenzini wokuthengiswa kwezitanda zokwakhela izindlu okugoqela ukuthengiselwa okwenziwe udade wabo womkakhe owaye ngumongameli unkosikazi Grace Mugabe. Unkosikazi Shuvai Junior Kumbochuma laye umiswe phambi komthethwandaba watshelwa ukuba aphindele edale mhla ka-21 yowayenale inyanga kaLwezi. Lokhu esisemthethwandaba, umkhwenyana owaye ngumongameli Robert Mugabe uSimba Chikore laye umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuthumba unkosazana Tsitsiza Keyo lapho esebenzela inkampani eZimbabwe Airways laye otshelwe ukuba aphindele edale mhla ka-14 Zibandlela womnyaka ozayo. Kolunye njalo udaba umnini bhizimusi olodumo uWicknell Chivayo owetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezinhlanu zamadola uzagwetshwa ngeviki ezayo.
Yokholo ke isigqibela uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla lamademocrats yilo elinqobileyo ukukhethwa lokudinga amalunga edale lephalamende ngapha eMelika kwathi elama-Republicans lanqoba kukhetho lwamalunga e-Senate. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Mathema. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.